lezincwethi zithi kulo kwesabela ukuba lingabe lisiza elinye igagasi lesithathu elilolaka lomkhuhlane lo elingaba yingozi ephindiweyo. Uprofessor Elopi Nimele Sibanda, osewahlatshwayo ijekiseni ye-Sinopharm vaccine, uthi kunenge ukukhulunywa ngabantu ngale ijekiseni osekusenza inengi lithandabuze.
I-wave inye la inye ichiye umkhukhuzela wayo phansi, njalo i-wave ingaba nkulu esibili umkhukhuzela lwana la uyaba mkhulu. Njalo siyesabela ukuthi third wave le ezabuya, asikuthi asifanisele ezabuya, iyabi worse kunalokho esiphuma kikho ngoDisemba. Njalo ithuba esilalo lona esikuthi kathi esikule thuba lokuthi umuntu angacatshwa i-vaccine, asilisebenzise kuhle kwenzela ukuthi singabi lohlupho lokuthi sizabuya sigijime futhi sidinga ama-oxygen, sigcwalise izibhedlela, silahlekelwa isihlobo.
Uxwayisa uZulu uSibanda ukuba engathikazi ukuyahlatshwa leli jekiseni lapho ixetsha selifikile.
Okokuqala, kuthiwa i-risk perception, ukuthi umuntu uyakwazi yini ukuthi yena uvele evikelwe yini, kule dlozi yini elimvikelayo ku-COVID. Xa ulalo, hayi, yekela. Xa ulalo ngela dlozi elikuvikela ku-COVID, hlatshwa umkhuhlane lo. Ngoba kathesi nje simelele ukuthi i-third wave isizaqalisa nje, iyakhwela futhi amanamba ayakhwela, abantu bazaqalisa futhi kugula. Xa sekugulwa abantu laba abagijimela khona ukuya vaccinate, endaweni yokuthi bahle bavaccinate isikhathi sakhona singafiki, benqabele umkhuhlane lo kulokuthi beyidinga ukuthi belatshwe.
Kwasekelwa njalo ngenye ingcwethi uDokotela Henry Madzorera, owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine soon, I think, is that our population will remain unprotected. I would rather take my chances with the vaccine rather than remain unvaccinated.
Ingozi eza kuba khona nxa abantu bengasahlatshwanga leli jekiseni yikuba uZulu uzokwala engavikelekanga. Kungangcono ngihlatshwe mina kulokuhlala nje ngingavikelekanga.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare, uMnumzana Thinaye Juma, uthi yena uzahlatshwa kuphela nxa abe World Health Organization WHO sebethe iyasebenza limithi.
If the COVID-19 vaccines that are being produced the world over have been proven and scientifically tested to be safe, then I do not have a problem with being vaccinated. You can see that the world over, scientists and renowned doctors have fallen victims to the COVID-19 pandemic virus. If any of the vaccines that are being produced are good enough, I don't have a problem with it.
Angilayo inkinga mina eyokuthi ngihlatshwe leyo mithi ngakungavunyelwa ngokusemthethweni ngabe-WHO. Lizananzelela ukuba ingcitshi umhlaba wonke zibhekane lokunzima ngenxa yalolu bhubhane lwe-COVID-19. Nxa uza kuba khona umuthi olungileyo kuleyo olingiswayo kathesi, angila nkinga layo mina.
Ingcwethi esebenza labenhlanganiso ye-WHO eZimbabwe ngokuphathelane lenhlelo ze-COVID-19, uDr. Lincoln Charimari, uthi akumangalisi ukubona umuthi usetshenziswa lalapho ungakadluli kuhlandla lokuhlolwa njengalokho okwenzakale kowe-COVID-19. Utshele intatheli zindaba kunsukwana esanda kwedlula emhlanganweni owenzelwe eGweru uDr. Charimari ukuba lanxa bekumele iqale ihlolwe limithi ngelihlo lokhozi ngabequla lengcwethi le-WHO le Strategic Advisory Group of Experts, SAGE, anduba ivunyelwe ukusetshenziswa, owe-COVID-19 ulungiswe ngesiphangiphangi, wavunyelwa ukusetshenziswa ngohulumende balawo mazwe phansi kweziqondiso ze-Emergency Use Approved, lapho ulungiswe khona emveni kokunanzelela indlela obubulala ngayo abantu umhlaba wonke jikelele lomkhuhlane.
WHO does have the Sinopharm dossiers that are going through the Strategic Advisory Group's experts process of approval. And it is expected with Sinopharm from the Beijing Institute of Biological Products that hopefully by the end of March 2021, or maybe into early April, the Strategic Advisory Group of Experts will give their recommendation as far as Sinopharm is concerned. And as far as Sinovac, which is another Chinese vaccine, Sinopharm, Sinovac.
Owe Sinopharm, owalungiswa ngabe Beijing Institute of Biological Products, ukhangelelwe ukuba kusiyaphela inyanga yonali kambe imbitho kumbe ekuqaleni kwekamabasa abe strategic advisory group of experts bazabe sebeqedile ukuhlola baphe imibono yabo kanye lalo owe Sinovac lawo olungiswa kwele China.
Ekutshoneni kwelanga langesonto abezempilakahle baveze ukuba bese besedlula inkulungwane ezingamathumi amane, 42,729, asebethe bayahlatshwa leli jekiseni le-Sinopharm ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amathumi amane, 36,665, asebebanjwe bele-coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane ezedlula amathumi amathathu, 34,269 babo, kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo, besedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,512. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.